uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibuyele njalo elubhane sixoxele sakamuzi ngokujiyeneyo
litshonile baba Dube litshona njani hayi thina siyatshona okhulumayo ngukezon sibanda ucoordinator welupanda Thuthukani Women Association eselupanda wadi eselupane district eMathebeleni North. Inhlanganiso yethu association yethu yenza ama projects amabili, yenza into okuthiwa ngesilungu yi kitchen hygiene decoration and designing. Lapha siyabe sicecisa amakhichi, sigebha amagodi ezibi, sisakha izingalani, sigudula izindlu, sisinda izindlu ngokwesintu, sisebenzisa okuthiwa imkhunqene, sisebenzisa amalahle, sichola, sisenza into okuthiwa ihygiene. Ngemva kokunanzelela imikhuhlane eminingi esehlelayo sihlezi emakhaya ebangelwa ikungahlanzeki, yikho ke omama bathe behlezi esigabeni bakubona kuqondile bencedisana lo coordinator oyimi ukubana benze into ye-hygiene ukuhlanzeka emakhaya.
Ugudula njani baba khonapho Sibanda?
Ugudula ngezinhlabathi ezijiyeneyo esizithatha khonapha ezikhona esigabeni eziyimvelo yesigaba. Sigudula imiduli yethu yezindlu, sisinda ngazo phansi, sichola.
Izilimo ke akusitshele ngamafutshane.
Silezi ngadi ezinhlanu, silima izilimo ezijiyeneyo ezigoqela ikhabishi, onyeni, itamatisi, lamabhathanathi. Inhlanyelo siyabancedisa omama ukubana beyithole inhlanyelo leyi, sibancedise njalo ukumonitha ukuthi balima ngendlela eqondileyo, amastandards aqondileyo. Lokhu sikwenza ngendlela yokuthi sifuna ukubana sehlise inani lemkhuhlane esihlangana layo efana nabokhwashiyokha ebangelwa yokuswelakala kokudla okunjengembhida emzimbeni. Imbhida yethu esiyilimayo siyayidla emakhaya, eminye siyithengisele izigaba eziseduzane lathi, eminye siyithengisele idolobho eliseduzane lathi elinjengelupane center, eminye siyayidoneta ezifeni esigabeni. Yikho ngalokhu besicela ukubana international community, abantu abalifisa kusincedisa njengabantu abacathulayo, besincedise.
Litholakala njani?
Kunombolo zocingo ezilandelayo 0784 249 178. Uncedo ebesilufuna kakhulu, besicela uncedo lwempahla zokulimisa ezingadini, besicela uncedo locingo lokufaka ezingadini zethu, izifuyo ziyasihlupha ezingadini zethu, lemithi nje yokufafaza imbhida yethu ezingadini, njalo ngapha ngaye emakhitshini. Besilendlela yokukhuthaza omama ngokupha umama olekhitshi elihle kwedlula amakhitshi onke isipho. Sathola izipho ezinjengemganu, sithole izipho ezinjengemphika, imbiza. Ngiyabonga.
Namhla besixoxa lomnumzana Kezwani Sibanda welupanda Thuthukani Women's Association. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.